Salibonani balaleli baka Studio 7. Kuya sethusa nxa sisizwa omamvima esithi ababalisi babe lesineke ngekholo elincuncunca abalinikwayo. Okwakuqala umamvima esingamkhumbuza khona ukuthi izisebenzi zikahulumende kaziholiswa imali yezinto ezikhiqizwa ngabantu nje. Izisebenzi zikahulumende zihola imali yezinto ezikhiqizwa imvelo. Singabuyela emuva sike sanikeza uhulumende iqhinga lokuba ayehle phuna kokunye okwakukhitshwe indzira masanga commission okwakukhulunywa ngokuthi uhulumende aqale into okuthiwa i-educational equalization fund okuzasetshenziswa imali evela kuma-mineral resources ukwenzela ukuthi senelise sililizwe ukuthola i-state funded education, senelise sililizwe ukuthola imali eyeneleyo yokuholisa ababalisi. Usitshela ngomlando kahulumende we-service delivery, sivele yona i-service delivery ingene abantu kathesi bahambe emgwaqweni efileyo ungangena eHarare ungene koBulawayo angikhulume emakhaya. Abantu bahamba behlangana le doti yemaswiriji emadorobheni wonke. Abantu bahamba behlangana le ntengo yesinkwa engathengekiyo. Abantu sebanikezwa uzupho, ayisiko bonke abantu abahamba. Sinakani ukuthi uhulumende nxa ele mlando yezinto kahlale phansi ayenze ama-priorities. Sime ukuze ukuthi uthiwa upresident nxa evakatha uqhatha ijet thina sile eZimbabwe. Sime ukuzwa ukuba kulabantu abathi nxa bejontshe i-diamond bejontshe igolide bayayekelwa nje bebhodabhoda emgwaqweni, kuthi abantu abangelacala njengo-Obed Masaraure bayefakwa eturu. Ngokunjalo thina ikhuluma siyi-Atuz lamdlala usuku lwesi-4 sile stairway, kodwa ngesimo esikhona i-stairway sethu sesingaqhubeka size siyefika mhlana sifikeze $540 omzuwana u-Obed ephuma eturu.
Kodwa uhulumende uthi akumelanga likhale kangako ngoba uyaliphathisa ngendlela ezishiyeneyo ezibalisa ukubhadalela abantwana benu imbadalo ze-school fees. Lithini lina ngalokho?
Kumanje abantwana bababalisi bayaxotshwa ezikolo ngesikwelede. Uhulumende kangaphili ngokukhuluma amanga, kodwa kayenze okufunwa yizisebenzi. Izisebenzi zifuna $540, ababalisi bafuna $540, athi kubhadalelwa abantwana abathathu nguhulumende. Sisonkukhu esiholelwayo, siyafana lezikhwehli, kumele sidle esiziphandele khona.